ya into eqakathekile ukuthi njengoba liyakwazi ukuthi abantu benkulumane iblawe yonke jikelele ilodubo lokuthi ama-sector avalwa ngama-sanctions asabalawo and abantu kabalamsebenzi and nxa into enkulu esofana siyilise sivulwa phapha nephalamende ukuthi ngabe amafemu angakwanisela ukudinga indlela zokuthi avule abantu bazenze umsebenzi. Okwesibili, whilst abantu belindele imisebenzi leyo kube le misebenzi yezandla abayenzayo labo engabancedisa empilweni yabo, into ezinjengabo-value addition and so on, bezenzela izinto zabo ngezandla zabo ukuthi kungabancedisa labo bethengisayo kwezinye indawo, ithengisela lapha lalaphana, bakwanise ukubaphilisa labantwana ukwenzela ukuthi abantwana bahambe esikolo lokudla kusuzakale esigabeni. Whilst kumele ukuthi lapha kulama-sections athile kulabantu abadubekayo abadinga ukuphila.
Ungathini kulabo abakhonona ngokuthi ukhetho aluhambanga kahle bekungani kulokunye abathi kumele kulungiswe?
Yithi nje like any njengoba lukhetho kaelifair njengoba luzivelela kakulamuntu kuyongatsho ukuthi nje nxa ukhetho aluqondanga emntwini eyabe engaphumelelanga, but emntwini eyabe ephumelele iyabe liqondile. Ukuthi umuntu uyabe ekhala ngokuthi ukhetho luhambanga kuhle nxa ukuthi kungasawinanga okakungawinanga yena, ngabe nxa kuyinena kuyabe ukhetho liyabe luhambile.
Abanye njalo ngabathi wena uwine nge-2,000 votes kodwa i-MDC yayiwina ngabo-20,000. Kungani abantu bengavotanga ngobuningi?
Okokuqala, asiloqinisa ukuthi i-MDC yawina nge-20,000. Ngo-2013 umuntu owawinayo we-MDC wayele-7,000, wesanu-PF wayele-2,400 elapha enkulumane. Nge-general election abantu bayakwazi ukuthi ukuwina kukapresident kuyatshintsha izinto. Omnye enye iphathi ngenyaka ifuna ukufaka owayo upresident, enye la ifuna ukufaka owayo, and iyenzathi iba nkulu ekuthini abantu bayasukuma ngobuningi babo. So besukume ngobuningi babo kuyakwaniseka ukuthi amavoti abe maningi, but kwi-by election abantu bayakhangela i-interest zangikhona, babona ukuthi akutshintshi lutho. Ivele kathesi zamu-PF yekhokhelayo and abanye besebephonge ukudonda njele nokuyavota ngokwazi ukuthi vele i-cabinet ekhona yama-ministers ngayenza ama-PF. So abanye ibani i-MDC abeseyikhontestanga layo, nabanye nje vele yonke i-by-election wonke nge-history yethu eZimbabwe kuma-by-election lakudala lanxa i-MDC ingaboyikhotanga kwakuvele ama-by-election engabi lamavoti amaningi.